Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lubuga njani zulugandaba holangila emsakazweni westudio 7 ngolwesibili mhla ziku-26 Ntulikazi 2022 ngoChris Gandhi. Endabeni zethu namhlanje, ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlewula untombazana omncane kudala imibuzo eminene.
Itiming yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe.
Kambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa nangolwesithathu kuzasekelwa na.
Impilo isenzima kulezisebenzi and abantu okubahluphaka kulezi ukuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sesiqhayele ukuthiwa yi-proper data mline, imali okufanele ihole ngumuntu odiphekileyo kakhulu.
Izikolo eziningi zemangweni welubhane esabelweni seMatipelelen North zikhala ngokuthi ziphele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo zokufundela lenye indingeko.
Terms of our results our last year isikolo sami siyakhokhela sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni kwestudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wadlewula untombazana omncane sokudale imibuzo eminingi. Unkosazana Susan Mutami wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia izolo esithi wamdlwengula kaningi nengi. Engakamangaleli umongameli Mnangagwa lolu daba, uMtami ngomgqibelo wethule inkulumo edlula amahola amabili enkundleni yokuxhumana eTwitter elonda ngodaba lwakhe athi lwaqala ngomnyaka ka-2003 eleminyaka elishumilanhlanu 15 esikolo seKwekwe. Umnangagwa elokhu engakakhulumi ngalolu daba kuthi isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba uke watshela intatheli zindaba ukuthi kasoze akhulume ngoba uyabe esipha isisindo udaba athi alusiloqiniso. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zithi amacala ayetheswa umnangagwa aqatha kakhulu okokuthi kumele ethule umbiko olandula kumbe uchasisa ngokwenzakalayo njengomkhokheli wesizwe. Kodwa bakhona abathi lanxa lokho kuliqiniso isikhathi sokwethulwa kwakho phambilini komhlangano omkhulu webandla leZANU-PF okukhetha inkokheli kwenza kube khona ukutshaya amanzi. Sixoxe locubungula ezombusazwe umfundisi Angliston Sibanda, sambuza ukuthi yena ulubona njani lolu daba.
Ukudlwengulwa kwabantu besifazana ikakhulu abantwana into embi kakhulu engamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kuyibunyamazana kutshengisela engathi kuthiwa i-act of barbarism, kulo kutshengisela ulunya lo moyo mubi ukuthi umuntu uyabe ehle yaqede impilo yomuntu umuntu esasemncane. Kuyinto eyangisayo kakhulu okungamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kodwa usuphuhlupho ngendaba le eka Susan nxa iliqiniso siyamzwela njalo sifisa ukuthi kuba ijustice iyenzakala. Kodwa uhlupho lwakhona ngolokuthi i-statement zika Susan ziyakhuthana lento eziningi esingana sihlangani kahle i-star story sakhe. Okwesibili, indaba ka Susan ile ndaba yokuthi yena la umntwana lo ukhanya ube bathanda nxa kuliqiniso ube bathanda laba badala thanda azali lo Themba Mliswa uthena wayethandana lo general SB Moyo ilist yonke abadala la engumntwana ongaka kutshengisela laye futhi ilevel yokungaziphathi. Ngiyakwazi abanye abalaleli bazathi yena ube yivictim, kodwa abanengi abantwana futhi abanjengo Susan abathanda izinto. Nxa sikhuza abantwana ukuthi umuntu aboziphatha angathandi izinto kuyathiwa sibabi, kodwa abantwana lo ube ngumntwana othanda izinto ongalambeko ongaziphathanga ngaphandle kwalokhu nje ukuthi angako akukhuluma ukuthi wadlwengulwa ngosengumongameli welizwe laye eqeda lapho walandelelana labadala laba izikhulu lezi ezana uPF zonke wababhoda wabaqeda so laye kumenza udaba indaba yakhe ingasalaleleki ngoba laye uvela ukukhanya ubengaziphathanga azale lomliswa azale lobani alale lobani azale lomoyo into stories zakhe nje zicinga zingasalaleleki mina ngicinga sengivala indlebe ngithi hayi in as much as sizwela sisilwa lobudlwangu dlwangu lokudlukuhlukuluzwa kwabantu besifazane istori salomntwana sicinga sesilomsindo omningi asisalandeleki
ngokubona kwakho kungenzakala yini ukuthi kube lezo mbusazwe phakathi lapha
mina ngilesiqiniseko sibile sokuthi uSuzeni Mtami lo udaba aluphushayo ngoludaba lwezombusazwe ludaba lwepolitiki sikhangela ikakhulu i-timing yakhona umntwana lo wahlala le ukhuluma ngezigigaba ezenzakala ngabo 2004 khona ezikhuluma namhlanje and ezikhuluma njalo indaba yakhe uyikhuluma one akakho ku jurisdiction use Australia okwenza kube nzima vele ukuthi amaphoasa ahambise emthethwandaba indaba yakhe laye uyikhuluma uhambise emthethwandaba ngemva kokuba abantu sithina sesikomentile ku social media ukuthi kanti indaba engazange wa reporter ngikhona siya reporter namhlanje e reporter e Australia outside the jurisdiction okwenzakala khona icala lelo nxa ukuthi lenzakala okwesibili i timing yangkhona kuyiwa ku Congress yezana uPF siyakwazi ukuthi badonselana nzima bakunzima ngale oxambadle phana phakathi kukaMnangagwa lo Chiwenga i timing yakhona ungazani ijonge ukuthi nxa kuyiwa ku Congress lo uMnangagwa avele adliwe kumba abantu bamvukele i timing yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe kanti njalo futhi ikhesi yakhona angazi ayivule amapolisi e-Australia awala nto angayenza ngoba awala angeke afike lapho bese kufika okwesita okunye futhi indaba ngasuke emthethweni indaba yabafakazi le evidence uyazi umuntu osukuma athi yena ngirechiwe ayi reporter kusasa udokotela bakwazi ukuthi bahlole babone baconfirm ukuthi ngempela lo muntu urechiwe manje lo othe rechiwe aqeda lapho athi yena la warechwa futhi langomuda wangareporti warechwa futhi langulwana walala lomliswa walala lomoyo into yangkhona ayicace kahle ikliye nje ukuthi into elokwenza lezombusazwe bakhona abangabe bemthengile lunkwazana ukuthi akhulume alethe udaba olunje ukuze udilizwe umongameli bese kuphinda futhi kube lenye iangle kulabanye abathi yena hayi lo ntombazana uyisigangi khona ngale Australia utshontshela abantu izimali usezama ukudinga into ezamenza abe eze-scapegoat kasikwazi okuliqiniso kodwa mina ngiqinisekile ukuthi into leyi is politically inspired and politically driven
lona lolu ulubona kuludaba olungabangela ukuthi kube lomthelela kukhetho oluzayo
ludaba olujonge ukudiliza umnumzana Emerson Mnangagwa limkhiphe isithunzi sakhe ludaba olujonge ukudala nje ingxabangxoza phakathi kwe-leadership kuyiwa kukhetho so bese kusiba ludaba futhi olujonge ukwenzela ukuthi amazwe amanye ngaphandle amanye amazwe abe lokusikhangelela phansi abe lokuqhubeka njalo engezelela izinsizo zomnotho ngenxa yama human rights abuses it ngoba kuyabe sekuthiwa iZimbabwe ibuswa ngumongameli ongumdlwenguli oyirapist
umfundisi Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Gambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa nangolwesithathu kuzasekelwa izisebenzi loZulu Mathupha na inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zikahulumende zimanyene zathi izisebenzi zingayi emsebenzini kusasa langolwesithathu ukuze uhulumende abuyisele isilinganiso seholo sibe njengasasikhona phambilini ngomnyaka ka-2018. inhlanganiso lezi eziphansi kumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions zilobele umphathi ntambo ezisebenzi umnumzana Paul Mavima. Incwadi zimazisa ukuthi zizakhalala umsebenzi okwamalanga amabili njengoba sokwedlula amaviki amabili zafaka isaziso lesi njengalokhu okusemthethweni. Izisebenzi lezi zithi ukutshengisela lokhu kuyabe kuyikusungula uhlelo olubanzi olungathatha isikhathi eside nxa uhulumende engafezanga izikhalazo zazo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyezwa lapho ukuthi kulamahemuhemu awukuthi abantu izisebenzi zeZimbabwe sezifike esibangeni sokuthi sezifuna ukuthi zikhalale umsebenzi kumbe zitshengisele ngendlela ezijiyeneyo. Isizathu kuyukuthi izisebenzi ziyananzela ukuthi impilo yesisebenzi lemuli zabo isesimeni esibi. Izisebenzi sezihamba emsebenzini ngenyawo zitshone zingadlanga, abantwababo batshone bengadlanga, abalenhlanhla kancane bagcine besidla kanye ntambama. Impilo isenzi makhulu ezisebenzini and abantu okubahluphaka kulikuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sesikhayele ukuthiwa yi-poverty datum line, imali okufanele iholwe ngumuntu odibekileyo kakhulu. Kuzanazela ukuthi abantu abaningi bazihola kona bama-30,000-40,000 pond ngenyanga, kukanti i-poverty datum line isikuma-200. Beqeda lapho futhi imali iyayisebenziseki balo mlando nxa sebebhadala ama-rent. Abantu bezindlu abafuni ukuthi kubhadale ngemali yemzini, idola lemelika, abantu bayacharja $40 nge room. So isisebenzi sesisebunzimela ukuthi imali abayihola bavele yisa abancedisa abasakwazi babambenga. Yikho isisebenzi sesithe hayi uhulumende nxa engabancedisi ngokuthi avumele ukuthi leli lizwe kusebenze imali yemzini i-$ ukuthi labahole yona kwenzela ukuthi benelisayo ukuthi baziphilisele izimuli zabo. Abantu bathi bona kungangcono phose ukusebenza kuhle kume ngoba bathi bona abakusebenzelayo abasaboni basebenzelani. So ke kungenxa yohlupho olukhona uhlangana lezisebenzi, yikho abantu sefike kulesi sibanga. Esokuthi pho sifelani vele njengoba beya kangaka. Yikho okuba ngalolu hlupho lokuthi abantu bezibethe hayi kungangcono khathesi kesekele ukusebenza ngoba ukusebenza kungasinceda.
Manje ngokubona kwenu kuzaphumelela yini ukutshengisela lokhu?
Well, ukutshengisela kungaphumelela ngoba nxa umuntu evele esefike esibangeni sokuthi ubone ngathi akusaphileki azitshele futhi ukuthi ngingaze ngiqhube ngisemsebenzini ngihole le imali engihola ayincedi ngalutho. Umuntu onjalo ufike esibangeni sokuthi kasakwazi abahambe ngabesebona hayi kungangcono sitshengisele sibule ngxenye ukutshengisela kwethu. Bakhona abantu abangalalela bezwe ngoba ukutshengisela lokho akuthi abadingi ukuthi balwe lo muntu. Kuyindlela yokuthi baqhube umbiko othile kuziphatha amandla zelizwe ukuthi imali le esilisipha yona i-RTGS ayisathengi, ayisasebenzi, ayisela amandla ngoba iphela amandla sizo zonke. Nxa sokuphumelela ukuthi kambe kungancedisa yini? Nxa silo hulumende ovuma ukuthi nguhulumende wabantu, nxa enguhulumende wabantu sikhathi lalalela abantu abazwisise, abazwele futhi abantu ukuthi abone ukuthi impilo ayisaphileki ngokunjalo yenza izifiso zabantu ngoba uhulumende wabantu nguhulumende wenza izifiso zabantu. Nxa izisebenzi ngaphuma zitshengisele kuyabe sekusegcekeni ukuthi sikhuluma lohulumende ukuthi imali le ayisasebenzi, sincedise ngale imali owayekwenzakala ngemva siyezi uhulumende lezi zathezinye kodwa ikhathi sesifika esimeni sokuthi i-economy isizidolarize yonke umuntu usefuna imali yemzini angaze athi uyathatha i-RTGS bakhuluma amanye imali ezesabekayo ogcina kubona kungcono ukuthi ungangcono uthathe leyo mali uyeyitshintsha ubusuthenga ngale emelika kuba nganena. So ke siyakukhola ukuthi uhulumende nxa uhulumende wabantu uzalalela yonke le imizamo yemizamo ukutshengisa uhulumende yokutshengisa abantu boke beZimbabwe ukuthi bantu bakithi la maqhashi bethu ukuthi asingeneni kulindaba e-$ ke sisime ngale imali yethu isalungiswa ngoba kathesi hayi iphela amandla nsuku zonke ayisancedisi. So ke ngiyakukhola ukuthi lokhu kungasebenza ngoba uhulumende nxa engumuntu enguhulumende wabantu uzakulalela njalo phela empilweni akufayelanga sonkogqa izandla into zisonakala. Izisebenzi yafika esibayeni sokuthi hayi ugoqa izandla kusincedisa, yikho lokho sebetshengisela. AmaNdebele bathi bona umntwana ongakhali ufele embelekweni. So ke izisebenzi asuke zingufele embelekweni kuyikho seziphuma phandle zixabalale zikhale zibone ukuthi zilohlupho. Ngaleyo ndlela yiyo phela indlela engabancedisa ukuthi bazwakale ngezihlelo zabo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Izikolo eziningi zemangweni welupane esahlelweni seMathibelele North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo lezinye indingeko. abazali bathi lokhu yikho okwenza ukuthi isilinganiso sabantwana abaphumelela emihlolisweni sibe phansi kakhulu kulumango. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasi Banda obeselubhane.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela babalisi ezikolweni. Unkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo yisekamizi seLupanda.
Thina ngapha esigabeni seLupanda eseandalopane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamatitsha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamatitsha amabili, ezinye zithole zilamatitsha amathathu. Uthola ukuthi utitsha i-1 ufundisa amagreda angu-4 grade 1 grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuali bakuthi abantwana bayapasa, kambe bangapasa kusimo esinjalo. Njalo la maclassroom yethu asefile, asedilikile, asemadala.
Umphathisikolo we-Elihlo Primary School, uNkosazana S. Msengeyi, uthi isikolo sakhe siyazama ukupha imfundo engcono nanxalazo sisilela ababalisi.
It's a small school esilababalisi abangawomama kuphela. Bebelokhu bethuntela kancane kancane, but besami isikolo sofa kushote 1. We are supposed to be 7. Kubhadala ifees kunzima, kunzima, kuna mali, abadala bayakhala kunzima. Hayi, ababuyele ekhaya, babelokhu esincengisa, bayancengisa abadala kulokhu kuthontisela mbija nambija. Ngakhona ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under i-beam. In terms of our results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda, labo bakhala izimathozi ngokusilela kwababalisi. Umphathisikolo walesi sikolo, uMnumzana K. Nkiwane, ugcina la esefundisa lanxa engumphathisikolo.
Ngishotile lapha nangilababalisi ngathi nxa ngikhangele ngilababalisi abayi-5 nakumele ngibe ne-7 kutho ngishote nge-2. Mina ngwami ngiyafundisa ngumphathi isikolo ezisemtha. Ngikhangele ukuthi i-infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved. Angila zakhiwo eziku-up-to-date. Ngingacela nje ukuthi zibe khona uncedo engalizuza right in terms of infrastructure development.
Lanxa ababalisi besilela ezikolo eziningi uhulumende ubikwa eqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandla leZANU-PF ngumeli weluphane isekta lelephalamende ufakaza ngokuqhathwa kwababalisi nguhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube nokuqhathwa kwababalisi. Njengeluphane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi. Thole ababalisi abangu-80 okutho ukuthi bafithelwa ezikolo zonke eziseluphane East. Siyabonga kakhulu kodwa-ke inani leli kaleneli still. Ababalisi lokhu besilela esigabeni seLupane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo, njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhangela izikolo zangkhona i-pass rate yangkhona i-low ukhozela ukuthi amatitsha kawakho. Uyathola isikolo silamatitsha angu-2 kumbe amatitsha angu-3. So ke besicela kakhulu ukuthi phiwe abanye ababalisi inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye singabona abantwana bethu lathi kusiba lotshintsho. Kudala kusesenababalisi indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-20 25,000. Kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela 5,000 lonyaka abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezishiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana nezisebenzi zakhe ngodaba lweholo eliphasi njalo iningi lababalisi liyathiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngemela yeStudio 7 ngiseluphanda eluphane igama lami nguEzra Chisasi Banda.
Okwamanje besikhangela esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amasosha amabili agwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engama-20 ngamunye phezu kwecala lokubulala umuntu ngomnyaka ka-2018. Ababili laba babikwa babevela etshwaleni baqabana lotafazwa Saidi abamtshaya kakubi waze waqaleka bamthiya eceleni komgwaqo lapho adojwa esefile. sefile. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi amapholisa asesebenzisa inkundla zobulembu etshengisa ukungasuthiseki ngemali abayiholayo abathi kuzabangela ukuthi bangavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho lomnyaka ozayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani baka Studio 7 bakithi, siyabonga ukwazana ngezindaba ezinhle, siyathaba futhi njalo inkosi ibusise kuze kulunge, singaphiki ngokuthi sithi sesadinwa ukuvota sesadinwa. Abaziyo ngehistory kaKhawundi ukuthi wahlala ukunganani esenza ilizwe ukuthi ngelakhe esenza one party state kungalaphathe evunyelwayo kodwa one day kwaba yi-one day yathatha i-patriotic front lakathe siyavusa iZambia imi kuhle bebecomment abethi hawu imali yakhona sisiyalingana le South Africa yikho kuhle asingadelini kasihambeni yona lithuba esilinikwayo elinanga bazagwenxeka bayenze kube liqiniso sazi njalo abanye bathi ha besaba ukuthi yeye bavukela umbuso bayathatha ngenkani loba-ke ubedliwa ngazi ngima khonapho maningi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 linelisakaza njengoba sinjalo bafowethu sidiphilani niphile maliphilile bafowethu siyabonga. Mina ngumpanda moyo Ngogama Village Ward 9 kulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kule rule ethwala abantu isiyabe siyaregister kuvota. Kutshoni kunokho? Noma sebevota bayasebevotela ngabo bazathwala futhi besiyavota. Ake kulungiswe lapha kathi sekwenzenjani ukuthi kona kube le ndawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister. Kusakali kahle mina ngikuboni kahle kahle sifake namehlo lapho kwenziwani lapho kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupa bayabuya one day badlula bayadlula abanye bezwa kuthi sebedlulile. Ake kuzwakali ukuthi lento ikhulunywa kodwa kuyalungiswa kuvota kuyarejistra kuyathatha izithupa. Ngiyabonga ngabe imude kakhulu
njani kwe-Studio 7 siyajabula kakhulu ukuze ubaba uMaphosa ekhuluma ngendaba yamaChina la azuza zane kwakhini kwamadamu njalo ama-citizen akho lapho azuzane. Siyabonga kakhulu uMaphosa, yazi ukuthi indlela ocabanga ngayo kakhulu iyatshengisa ukuthi mina-ke liyananza abantu njalo liyananza ulungelo lwabantu. Kuhle kakhulu ungasake liqhubekele kukhangela nothi lokho mthwakazi kwe-RMP mthwakazi le ebomba ukukhuluma ukuthi ye lapha kumele kuqanyelelwe phakathi bemele bekhatshana bengazwakali ukuthi bakhuluma ngelungelo lwabantu lobo khona bephomba ukukhuluma ukuqanulelwana phakathi. Baningi abantu beshonelweni abafayo la ngesikhathi ekugula wondi kanti uTonga Garanti wayevele elishoni kodwa wabulawa iZanu-PF. So namhlanje abakwaTonga Garanti sokufanele sibavalelwe ngaphandle kuthe ngoba wamashona bengalacala abake bekunanzelele lokho abantu babe-RMPla emaratini. Siyabonga kakhulu ngasahlala ugqugquzela kakhulu kukhonokho ukuthi abantu bekwazi amalungelo wabo njalo ukubancedisa ngoba bazaphomba ukududhu lwabantu beyele besuke laphana beyele begcine bengayakhayelwa imizi yakho uyathola lutho vela ama-China benefitani kunapha kuzafana lokwe-Russia konkeyani okokuthi icinibisana le-Ukraine because iye ivele ibambe i-Ukraine kuzafana lakhona okay ngoba kade bazozibamba bona ama-China kwapha ngaso kufanele besuke bebuyele kuyo babasafuni bazaqhayela futhi ukusibhomba futhi. Mina ngivumelana lawo loko okukhulumayo sengathi zingabe zonke iy'nkokheli ziyananzelela hlasele leyo ndawo.
Studio 7 linjani livuka njani litshona njani zihlobo ezinhle. Mina bendifuna ukuqonda lapho ukuthi kuthiwa khona eli bandla eliphikisayo alila ma-structures utheni bona bezafuna ama-structure abanye abantu ngoba bona benje siyabalandela zanga usavezwa kuthiwa bafunelwa ama-structure abo kaloku nxa lithe labusa leli elingenayo ama-structure liwafumana ebantwini not ukuthi wena uliforce ukuthi ama-structure alo athini. Bona babuzwa ngubani aba ama-structure athathathu wapi ngoba lawo bangene benganawo bafumana phapa phakathi sebebusa nje manje babusa abasebesicelele kakuhle ukuthi bona bathi hayi ndizizalwa apha kokhame ePlumtree so ndicela ke kakuhle beyeke lezi ndaba zokuthi ibandla eliphikisayo kalila mastructure liwasaphi lona lona elibusa amastructure abanye abantu ngoba bonabo kabafuna kuwalandela nje nxa ethe wabusa lowo muntu amastructure akhe uzafumana phambili.
Sanibonani ekhaya ninjani Studio 7? Siyabonga uqalibuze lo oke wadinga ufuna ukudlulisela umyalezo kwaEconnect. Manje lokho eningithumelele khona hayi ifoni yami ayikuvuli, inethiwekhi esikuye lapha iphansi kakhulu bantu, phansi phansi njenganje. Yabona nje manje ngikhuluma emini ikhona kodwa vele yona iphansi, so siyazi ukuthi iyabaleka ngokwasekudala. Siyinto nje bengicela nje sidlulisele nje umyalezo kwaEconnect ukuthi basincedise lapha kuWhatsApp se underphumula lapha yaphumula mission kule booster lapha. So akusebenzi vele kahle, kanti kusebenza emini ebusuku akusebenzi ukuthi uhlupho lwakho kuyini, hayi angeke sazi. Cela nje bakasikhuphulele nje khona lapho, bengicela nje udlulise umyalezo nale. Kodwa hayi ngiyabonga lokho elingithumelele khona ngoba nitshengisele impela ukuthi niyasifuna ukusisiza naye bakwa Studio 7. Ngiyabonga, ngiyabonga.
Studio 7 linjani? Hayi namhlanje sabuthanda ukuphawula nje kancane kancane nje into ezincane nje ezingathebi. Kulabantu laba bama-tablet ndawo abantu esihlala siyizwa laba bethi kumele ukuthi thina siyebambana nabantu beHarare sikhiphe izandla. Hayi bantu bakizazama ukuyihlolisisa le nto leyo ukuthi angeke isebenze le nto leyo. Singaze sibambane laba bantu sikhiphe izandla sitile umbuso zabo lokhu kukhokhelwa yibo laba abantu beHarare. Thina sithi sizakhokhela nini? Sizakhokhela nini bantu bakithi ama-tablet? Singaze sikhiphe izandla ayiphumanga, kuyafanana kithi kuyabe kufanana vele kithi akula ntuthuke zabuya kithi. I-solution kuphila yile MRP uqumilizwe. Yikho kuphela i-solution engingasebenza ndabanye nje abantu bemagebele. Kunje ngathi abantu bethu bafundisa imbali yamanga nxa abantu beHarare. Bafundiswa omunye umutapho into zamashonaleni kona. Indaba engafundiswa into zakithi emadebeleni. Ye, into mesiyisinazi singabantu bemadebeleni ukuthi asiyenzeni okwethu, sikhulisene kubeke namasiko wethu labana beHarare la siwachile kwabo kona ngabe beHarare. Ye, singaphonguba ngothethekile imoto zamasingo kona. Hayi, asiyenzeni okwethu bantu bakithi. MRP ye right, yeyo sa the solution. Solution yokugcina yesele MRP. Yeah, singangothathele sokwesihlandela lento zamashonaleni. Kini vele kuyakwazi ukufanana lo umbuso ungaphathwa ngayi. Umbuso kuphela kuza bathi kini umbuso ungaphathwa ngabantu besemadebeleni. Sikhumilizwe la finish.
Yazi angazi ukuthi abantu sicabanga kanjani. Uyathatha umcabango wakho wedwa ufake ebantwini bonke. Ube sizonda nje ukuthi kuthuba nokhulume wathi. Ube senzenga nabantu ngabakho kuyazila. Izwe sokuze kukhulunywe izwi umuntu uNdebele ubaba lo ukuthi ungundebele wensuzu. Mina angikhulumi ngomuntu, ngikhuluma ngeparty MRP party kasiyo kamqondisa sasiyo kabanini umuntu wonke. Lamo esindebeleni yanithinta nxa izwe kuhle iqondile siyayisapota. Kodwa kwenza singayisapoti siyakwazi iparty nje enjengomlilo wama newspaper kayikhatshana ezilongi ingela press ingavoteli president. Kanti amandla akho niyabe wathethe ngaphi writer ukuthi ikumelelo lizwe phakathi yabe wathethe ngaphi. Umbono nje okuhudulela abantu ukuthi umuntu ongafaniswa lo muntu ongaboniyo ehudule omunye esithi bayaphetheya kuyafana lalokhu ngoba iphathile wazikhulumela umoyo wathi yena ufuna ukuthi encintise kuma-MPs lamakhansila lokutshona sisho kuqambana ngamabizo usuzonde waba amanzi walala ungadlanga uzondele mina ngingasoze ntshintshe ukukhuluma ngiyabe kuyengikhuluma khona kuyengicabangayo futhi engikubonayo ukuthi kuzayenzakala ngikuchitha isikhathi ngoba i-MRP vele kayisoziwini uyafuna kawufuni uyakwathi kayiwini.
Nawu bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, izivalwane zakwele Ukraine ezabaleka impi zaya kumazwe angomakhelwane zibikwa seziphindela ekhaya lanxa impi ingakapheli ngoba ziyaswela okokuqala impilo kakutsha komakhelwane. Upapa weRoma uFrancis useqolisile eqolisela isonto yeRoma indima eyayidlalayo ekubandlululeni abantwana babensundu kwele Canada besiwa ezikolo zokholo lwesiKristu lapho abahlukuluzwa khona. Itemba labo somabhizimusi labakwele Germany lehlile kakhulu ngoba intengo yomoya wegas nentengo yamafutha ezimota ikhangelelwe ukukhuphuka kusukwana ezilandelayo. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani besikhangele ezinye zehlobo zendaba ebezikhokhela. Ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli wadlengula intombazana encane kudale imibuzo eminenge. Kambe ukutshengisela ukuthi kwakuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzaphumelela na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.